So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpalakazi 2023 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Waqotshiswa ngumnumzana Sengezo Jabang ngokudalela ephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Postaros Siziba usephanike amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC.
Kulabantu abavumelana loJabang ngento leyenzakalayo. Abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated litigation labor ngoba yinto esukile ebaqubaqubayo.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Jabang aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Waqotshiswa ngumnumzana Sengezo Jabang udalela ephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Ostaros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC. Lokhu sekucaphule uJabang othi uzamvimba ukuba ancintise kukhetho lolu njengalokhu okwehlele abanye bakhe kukhetho lwama-by elections olwaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Umthuthandaba we-nomination court wamukele namuhla amaphepha wazancintisa ezigabeni ezizidupha endaweni ezithiyeneyo zelizwe, kubika u-Anastasia Ndlovu.
USiziba uzancintisana lonkosikazi Moblessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Jabang. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF lo mnumzana yona Nkomo wedophu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court koBulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethulele intatheli zindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo.
Nkomo Abraham Yona OGOP Siziba Gift OCCC Thembo Moblessing OCCC Chuma Joseph OZANU-PF bonke labo amaphepha abo angenile angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana Cloyile Silayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebakanda amagota abezilambisa kulama-by-elections awamani ahlangasene endaweni kuye ukuthi kuye kuzaba nama-by-elections siyadalo ukuthi kuhambe njani kuma-nomination court ama-by-elections amawazi
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Moblessing Thembo uthi inomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa ngizofayelela uMoblessing Thembo kuphela ndaba shabalala kuma-situation. Uhlelo lwabe kuhle kakhulu yonke into yadlulile. Hayi, sizangena endimeni kusethe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya ozalwa khona phana. Moblessing ngumntwana weshabalala. Kumele sizinda so sibethe ukuthi abantu bazakuhlonipha lo bemvotele njengomntana abo oyinkazana.
Ukhansela uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha enomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ntombela Ntobo, cross the bridge when you get there. Lokhu akusethusi. This is a struggle. Thina yithi tricks. I saw my imposter. Or lava bazishaya ngani sithi. We are the real tricksi. Njalo sokusapha sakhala lumuzi. Ukuthi phakathi komuzi sowungene omnye umuntu osehlamukela abantu abakhonabo. So sithi asambeni. That's the nature, even if injured.
Lokhu kucaphule uChabangu othi uzavimba usiziba ngoba waxotshwa kubandla lesi-CC. Igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile sithole uthi usiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asoze sidinwe ngoba vele nxa kulomsebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukusho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona leyo kwenza into enjengayona leyo from an individual ongani uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani. Ngoba ekufineni sina uvele ungekho ku-ballot paper uzakucela futhi ukusuka ukukomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo. Ayisekosesiteya ayikufuni angithi and wena ukwazi ukuthi abantu bakufona gobe ezi-independent gobe under another banner because ikoti isisakhuze indaba naleyo ukuthi futhi uzama ukuthi ukubambe ngendlela ethiyeneyo ungayikwela decision ekutshintshana liyane yafakwa ikoti hhayi ngathi kuzaba lukhulu.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waxotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebexotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu eZek ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngubani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lokwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu. $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje kulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchachaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasuze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala asizake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento leyenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated litigation leyo ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana la. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azingabhadala. That is between thina le-client. Kodwa as much as bebuza khonokho kubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi amahawu amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kiwo. Ukuthi avela ngaphi maybe ukubona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqakathekileyo nansi yukuthi uChabangu is raising ama questions aqakathekileyo. leadership ACCC, including uMongameli, has decided ukuthi yena is not going to engage uThabango, is not going to answer those critical questions. One of ama issues raised on uThabango ukuthi ibandla leli elimelele ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo. Be worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali is a party which is sebenza ngapi awulokwaziyo. Umhlambi kazelusile kuyathethiswana ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama issues akhuluma ngawo and yiwo ama issues esiwakhangeleyo.
Yes, Thole, ubonakazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu?
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iparty kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnyini kekatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bayakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibandlela ezanu PF yilo phela elihlawulayo. Imali leyi ngokutsho kwabantu lapha sithole not ukuthi kuthiwa yithi lapha ungabaphendula sitsho njalo
ungathini sesikuzwile lathi ku-social media sesikuzwile into ekhona vele abantu abangatsho njalo yibabe ye-CCC ngoba yona i-CCC is becoming a problem for itself nga ungavumelani layo ungwezani ikanti besikwazi ukuthi kuzani ungathi hayi into azihambe kuhle kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko. Ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depende ukuthi kume ngani. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthini, if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kube kathekile ukuthi siyibambe sisayibamba. Unless and until ahambe ayihlala phansi la yena lowo baba, bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC. Bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni. Bona yiwo asebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC inguye. Is representing it as the secretary of i-CCC. So iZANU-PF kabambe mbijana, kabadile nama problems ngekhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi lapho kumakhelwane, umthakathi ungekhaya.
Umzana Ngobani sithole ligqeda likamnumzana Sengezo-Tshabangu besixoxa la ekobulawayo. Siphindeza kuxoxa ngodaba lolu lomnumzana futhi umlalazi ocelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi kukhona njalo isandla semfeni siyabonakala. USengezo siyamazi sonke. Ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu ouriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona ukuchaya amanzi, siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe lento njalo?
Njengoba ngisitsho nje ukuthi uSengezo-Tshabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhulumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kade umnumzana Ngobani sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangikhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunje ngabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha usithole uright, asizake sibone xa igqwetha libhadala imali engaka kungena ukutheni, njalo asoze sikubuze, kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa ukuthi awusengezwa ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, engingawulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngaphi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenengi elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulaza inkomo phela, inxa yelamadonko usantonkana lapha nalapha.
njengobana ngisitho uSengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki uyabe eledonki ezimbili, elenkomo elenkomo la ezimbili, njengomuntu wonke imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi, ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So khona okungahambi kahle.
UMnumzana Fortune Mlalazi ukucelela CCC elisekela uMnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ikhansili yezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele, United Nations Security Council, yilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israyeli Hamas ukuze kuphuthiswe uzulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika uMnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israyeli uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israyeli libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxe ngodaba lolu loMnumzana Ambrose Sibindi, wayengumgcini sihlalo kwenhlanganiso yabahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Impi leyana ukuziphela isoziqedwe nombobo, ayisoziqedwe ngamamisayili kodwa izaqedwe ikhumisa. So ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu. Kuyadingisa ukuthi okuyiswa ukuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impi leyana isiyokucina, ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela yokuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kude kufike lapho kukhulumiswa okukhulumisana khona umlilo okuthiwa yisizibayo. Siyakubona sokusondele khonokho. So ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo aziqhubeke nala mazwe alamandla lawo angenele ancede ukuthi lezi ndaba zombili ezilwayo ama-Israyeli labona-ke amazi ama-Palestine be-amazi kufike nje ekuqineni, ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingenzakalayo. So ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho, ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu, kufa abantu, kube i-property, ne-economy iyahlupha, kube le nto zama-recessions, zithole into zingasahambi, ezinye into zidura, impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwenza ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestine lama-Israel ezolendo yokushitshwa into endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi phose empingezi aba khona nengxenye siyaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenzakele. And leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananisele ukuthi into ayincedisi. Engxenye iphathe zinto ezokuthi isivumelwano fane sibe khona nesokuthi kuba lokho kuthiwa compromise and give and take. Kuba kumnandi hayi kusukela namhlanje sibasebenza kanje nxa kulalokhu sizenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo esingasabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingalani kwavele into ekhiswana sibuhlungu yabo ngokubangicaza abantu basebenzi. Nasenze isivumelwano kube nezinto ezibhakabhaka nezivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona. Kodwa langabe bona ngathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela ukuthi kube le munye umuntu amlamu ozabe ekutshela ukuthi hayi kufanele kule nto yenze ukukhulunyiswa, bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi kukankulu kakhulunyiswana. So sithi thina into isifuna ibe khona impilo ime kokuphela, kodwa iza kuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi empilo. Amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlali le mpilo eyifuthi.
UMnumzana Ambrose Sibindi wayekwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa loTabuka Nxube weStudio 7 ekoBulawayo. Siyangangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele-Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwele-South Africa esathunjwa ngamarecatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. UMnumzana Gekko van der Venter wathunjwa kwele-Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Wezempila kahle sixoxa losikhamfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikuthi umntwana abantwana ikakhulu aba under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, be imizimba yabo ibisisehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ithukela le-porridge yethukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana laba basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemkhuhlane enjengabo-TB.
Ye, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kulendlala kangaka.
Omama kube bekhangela ukuthi nqabe sithi abantwana ukudla kwakhona kula khona okho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kula ama-carbohydrates njengokuthi kule sitshwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe i-porridge nje njalo every day.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zingawonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashiyoka ngoba i-marasmus uyayenesa ukuthi asichiye imphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Loluchako khona lokhu becazulele labo-peanut butter. I-peanut butter kakhulu, iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigaba kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ithukela yodwa eporishini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela, kumele enzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi, kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke lamakhanda endawonye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kule nto embi kangaka, nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umfuchako nje lokumphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye, akusebenzi khonokho ke njengalokho kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, uyasebenza kakhulu amacimbi-ke, yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization, bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bepha abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi, lokuvikela ima-nutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule ntanzi behambe ethi inhlanzi, uchako besenguchako, konke kwembuzi, uchago lwembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokho.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye ke akudliwa lokho kumbe khona kuminjani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule thukela. Hanti uyabona ukuthi ungafaka ithukela kakhulu ufakelalalokhu isithwala iporiji lethu isukho ususokusenza ima-nutrition ako balanced kana lokho, kodwa kabo kungeke kuvikele ima-nutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isithwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isithwala kumbe iporiji nje efakwe ithukela hayi ayivikeli ima-nutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balanced diet. Yiko ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phose lokugcina sikamfundo ngwenye,
sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu, yibo abantu angathwala nzima ngema-nutrition.
Lo ngusiphicamfundo osolwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha bekhuluma le-Studio 7 ezimele. Omanje sesikusigaba sokubingelelana.
Mini gama lami kutwa yenzwa usilingi wese zinfala yekezi Tetu vingelela umama wami usekaya ishuru kwi Nisinje ni vingelela wantana wama wase kwekwe ube tusele upatreki Upatricia, Uprudence, Ulaston Nomalume wami useshuru kwi Nubaba muse harare Na wanga nwame nchala na wapanapa yekezi Yetili njani donke, yeso zani zonge zinyinga skambanga ama viso.
Ye, sekunjalo ku Studio 7, nyabonga kakhulu sengikhona futhi igama nguzibusiso Ndlovu. Ndiyabuka lapha entshela nyimba, ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona onguye umalumami owangikhulisayo, ngithi khule lapho malumami khuluze ukhokhoza. Kuye mbulise futhi lo mama ebulawayo phumulazawude nabanawo abami lapho. Kuye mbulise no-anti wami ose-DK ongumisi lapho e-DK primary edongotongo te. Mbulise nosisi wami oselupane, mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho edrobhe nendoda yakuDube, ngithi lenjandabo. Ngiyabonga igama nguzibusiso Ndlovu.
Sakubona msakazi, ngithemba ndithola ningabaphilileyo. Thanda ukubingelela imoto ka-Studio 7 abasakazi nabalandeli igama elimonimoni Makerele ngise-Victoria Falls. Thanda ukubingelela odadewethu engizalwa nabo umama Mabebe osesimiriam wase-Cape Town, koBulawayo, kuRejoice, nasesithandiwe nabanye abafowethu abahlala koBulawayo. Ngithanda ukubingelela le moto yakoMatshelela yaselupane endaweni yasekumede emlamuli. Ngithanda ukubingelela le moto yakho yakoBebe esahanyeni eVictoria Falls ngiyela nonkosikazi wami nabantwana nabonke abangazile badlala isabatha lonke ejikeleleni ngisabonga yabo.
Ngokubonga kungamukela uStudio 7, igama lami nguChristy Moyo. Ngikhuluma ngisendaweni yaseGoli. Ngithanda ukubungulela ingane yami uBethemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile. Usendaweni yaseMgusa eGoldfield, ihlala nokhulu wakhe uSamehlo Lusha Dragisbana. Ngithanda ukuthi umbiko lo ungafika engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo. Ubaba washada umfazi ngezizathu ezithile. Usomambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo. So ngicela ilayezelo yesizwe, ngicela ukuyibona ingane ukuthi ngiyayithanda, ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda. Imidlalo seningicabanga ngemidlalo amalanga.
Siyabonga kakhulu kulabo bonke labo abasithumezele imilayezelo yabo. Abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nasi nombolo +1 202 394 4872. Ngizayiphinda njalo +1 202 394 4872.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sizosiphuma ngapha e-Washington. Ulasto kunamhla sixoxa ngokhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngohlelanja ngomnyaka ozayo. Ulandele ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu udalela nomination court namuhla. Singakagqibi ukuhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sibone bezikhokhela. Waphoshiswa ngumnumzana Senga Zochabango ukuthi lephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala usephanye kwamaphepha akhe nomnation court ekubandla le-CCC. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo umthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.